Eyi, abantu abafote ngayo azange ngijabulise kakhulu ngoba i-turnout yakhona was very very low. Into eyenzakaleyo laphana ukuthi kule system ebuye yasetshenziswa iveki okuthiwa yi-reshuffement engazange ilinyezele ebantwini ukuthi abantu baziswe ukuthi kule program enjengaleyo esikhona uvota kuma-voters roll ukuthi abantu sebetshintshiwe lapha kade abavotela khona lasithani sebevotela kwezinye indawo. So i-turnout yakhona yiyo eyenza ukuthi izibeke phansi kakhulu ngoba abantu into ekhona bazange bayizwisise ukuthi why umuntu etshintshe lapha kade evotela khona esiya kwenye indawo without reason. Ngoba into leyo thina nxa siyikhangele kufanele ukuthi ngabanambili ezimhlawumbe iyafakwa ku-TV, yafakwa ema-newspaperni nakwezinye nje indawo ezikuma-social media before 14 day ifike. So lokho kwenze nje ukuthi abantu bangakhuthaleli ukuthi bayevota, esicabangela ukuthi mhlawumbe i-system engabisentshesizami ukuthi benza ukuthi abantu bengayivota bakhuthale ukuyavota.
Ngixoxe labanye njalo abakade bencintisa labo bakhuluma okufanayo, kodwa ingxaki kahle kahle ngalokhu ibiyiphi? Abantu labo abasavotanga futhi yini? Njalo bebantu bebekwazi njani ukuthi bazavotela bani?
Abantu ngendlela thina isikhathi abantu bonade bengakwazi ukuqala ngoba esikukhangeleyo thina ukuthi bekuwumsebenzi wezephu ukuthi bona bazise abantu ukuthi abantu bazakuvotela ngaphi ngoba inumber yabantu abalukhusiweyo abathenwe away just because of those reasons iningi ukwedlula abantu abavotileyo. So esicabangela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona abezani bebevelise besazi ukuthi kule program enjengaleyo mhlawumbe baziswa bona abantu babo ukuthi no kule program enjengaleyo ezakwenzakala during the 14 days. So thina kusihlukumeze kakhulu ikakhulu njengama-candidate awamanye ama-parties ukuthi how come iveki ingazange itshele abantu just for ukuzane ama-councillors kuphela sebengaze benze into enjengaleyo without ukuthi batshele abantu ngoba kalibana bayekelile kwadluda bakwenza mhlawumbe sokungesinye isikhathi not by this time.
Nxa sikhangela inani labantu abavotileyo baningi abavotele i-ZANU-P F kwalandelwa ngabavotele i-MDC. Ibandla lakho liyake likhonona ngalawa amabandla ukuthi tawasebenzele abantu bakobulawayo kumbe abemathebeleland lakathe silokhe lisima ngalokho yini?
Thina elethu ibandla kasitshintshi indlela ebesivele sisebenza ngayo, sizakuma silokhe nje sibela amalungelo abantu kungelani lokuthi mhlawumbe abantu kabazange mhlawumbe bazivotele ngendlela ebesikhangelele ngayo. Sizakulwa sibeka nje ukuzulwa komthwakazi ngendlela ebesilokhe sivele sisenza ngayo ngoba thina ukuvota kuyindlela yokuthi sizilethe nje ebantwini kungelandi ama-results aze ekhona but esikhangelele ukuthi umthwakazi kube ngumthwakazi ohlezi ngendlela esikhangelele ukuthi kufanele ukuthi ahlale kuhle ajabule langendlela esiphethwe ngayo i-system yezane le ekhona. Sizame by all means ukuthi siyidilise ukuthi ingabi khona ngoba thina si-marginalized region asikhanyelwa njengabantu sikhanyelelwa phansi. Indlela ebesivele sisebenza ngayo vele ayisoze isenze ukuthi sitshintshe ngenxa yokuthi kasawinawo kuleli jele.
Libona ingani kungani abantu abathi bahlukuluzwa isehlakalo segugu rawundi lokunye belokhu beqhubekela phambili ngokuvotela ibandla le-ZANU-P F kumbe umuntu okusobala ukuthi ngasuwo we-Matabeleland?
Ye, abantu baseselokwesaba ikakhulukazi nxa sikhangele uhlelo lwabo olwegugurawundi ngoba ikakhulukazi sikhangele ukuthi abantu abadala baseselovalo kakhulu ukuthi uma bengasayivotelanga izane mhlawumbe kusengaphinde futhi kwenzeke lokhane kwenzeka kuqala ngoba singakhangela intsha eningi ikakhulukazi ohlangothi lelo lungaphi emathekeleni intengako wakubo-South Africa bakubo-Botswana. So abadala abaningi yibo abakhona lapha okuyibo abayazi indlela abahlukunyiswa ngayo igugurawundi yibo abahleza abantwana yibo abagcina abazulu. So uthole ukuthi bona abadala kuba nzima ukuthi bathi let's vote for maybe a party and come back and they turn the other than is MPs. Let's have a spot with Saba. Lakana Oma vote by Mutiba, by News Ubusha, by and cigars, this is Batida Kugas in Nama, Kuz and Nama Campaign Curious. Siya chendisi ukuthi hayi kuzulu wonke hayi thina soze siyinindlela esivele sebenza ngayo ngoba thina uzulu siyakwazi ukuthi uhlukumeze kakhulu siwalwela amalungelo akomthwakazi ukwenza ukuthi umthwakazi aphume ezandleni zabahuquluzi abangabezanu PF okuyiba benza ukuthi abantu baphile impilo ebuhlungu kangaka.